Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla zilichumi lasishiya kalolunye ngozibandlela 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Izulu eselilesikhathi lisina nsuku zonke eHarare lechitungwiza selidale umonakalo omkhulu lachiya izakhamizi zisesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Manufacturing CSE leyo zindaba elisi-non-existent sovula amathuba for amanye amazwe alama-resources okuthi manufacture impahla at lower prices. Yikho sibona nje amazwe njabo Botswana they've taken advantage of i-situation leyi yibo sebebisa impahla.
Le Botswana lithi lizimisele ukuqhelisa ubudlelwano balo kwezamabhizimusi lele Zimbabwe. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika omutsha umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukuthatha intambo zombuso kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izulu eselilesikhathi lisina nsuku zonke eHarare lechitungwiza selidale umonakalo omkhulu lachiya izakhamizi zikhathele njalo zisesabela ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane. Kubika uMark Peter Ntambe.
Noma abantu besamukela ukuna kwezulu ukukhithika kwalo phose nsuku zonke sokudala inkinga eziningi ezilakho ukubangela ukuqhamuka kwemikhuhlane njengoba amanzi esegeleza ndawana yonke esehlangana laphuma ezambuzini lo kumele aye empompini amnathwa ngabantu. Umnumzana Atimaya Zaya wenhlanganiso yezakhamuzi eChitungwiza Progressive Residents Association uthi leli zulu seliphazamisa impila kahle yabantu.
Imgwaqo akusela umgwaqo okungamabholoho lokho esichaphayo ezindlini zethu akusachapheki ngoba so amanzi lawa segeleza engene ezindlini zabantu. Abantwana baselazo indawo sokuthi bangadlalela khona.
Umnumzana Mavela Sikhumalo wenye inhlanganiso njalo emela izakhamuzi zeChitungwiza eChitungwiza Residents Trust uthi ngakwelinye icele leli zulu liphathisa abantu.
Ukuna kwezulu kuyancedisa kakhulu izakhamizi noma izakhamizi lezo ezezijayele ukuthola amanzi once a week kumbe once in 2 weeks empompini esuka kuChitungwiza municipality kathesi sezikwanisa ukukha amanzi from their roofs nxa izulu lisina. Lawa amanzi anceda kakhulu ukuthi abantu basebenzise ukuthela kuzambuza zabo. Amanye besebenza ukugeza, ukuwatsha, lokugezisa imiganu, lokunye okunjalo.
Osaphethe isikhundla sikamabhalane wedolobha leHarare unkosikazi Josephine Ncube wethekelele imizi egoqela iMbare leGlen Nora lapho izakhamizi zibhekana nodubo olufanayo ehlola imisebenzi yokulungisiswa kwemigelo yamanzi kusikhatshana esanda kwedlula. Izakhamizi eziningi zikhala ngodubo lokuba amakhansili amelela isikhathi sezulu ukulungisisa imigelo ebe eselisana lodubo izulu lona selisina sokulomonakalo. Ukhumalo uthi kulendawo okumele zilungisiswe ngesiphangiphangi sikhuluma kanje.
Sina sifuna ukuthi umunisipala ahambe alungise ama-stormwater drain wonke lawo avulwe ukuze amanzi ahambe kakuhle kungagciniso kwa-affecta izindlu zabantu. Ngathesi kule mizi Semanyame Park eSt Mary's ngale akula ama drains forever akula so amanye amanzi kathesi agcwele ezindlini zabantwini. Abantu babe buya ngapha abanye besiya ku municipal bekhala izulu leli qalisa ukuthi izindlu zethu ziyagcwala amanzi phakathi. So sifuna ukuthi u municipal avule ama stormwater drain akhona kathesi njalo alungise ama stormwater drain kuzindawo okungela ma stormwater drains lawa.
Indawo ezilenkinga enkulu zigoqela izengeza 2, izengeza 4 eGomba, izengeza 3 extension le unit K. Okugcinwe izihlahla ziwela intambo zamagetsi ezinye izindlu zasala zisebunyameni. Ikhansile yethukwisa ithi izama ngazo zonke indlela ukusebenzela abantu noma ibhekana lenkinga yemali lokusilela kwezimota zokuthwala kwezibi ngoba kusele ezisithupha ezisebenzayo sikhuluma kanje. Inhloliso yenziwe iStudio 7 iveze ukuba imichina yali kansili ibonakala kundawane ezichiyeneyo iphakathi komsebenzi ilungisisa imigelo ukuba isebenze kakuhle. Uhlangothi olubona ngezomumo womkhathi luthi uZulu akhangelele umonakalo owedlula manje ngoba liyeza elinye izulu elinengi elingana njalo kuyona le impela viki. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi zeMushandike esigabeni seMaswingo sezibonge inhlanganiso yeOxfam ngokuzilungisela isikotsho esesiphathisa uZulu abafundi kanye lababalisi ukuthola amanzi ahlanzekileyo njalo aseduzane labo. Kubika uMavis Gama.
Izifundi zeJewuru Primary School bezicula ziveza injabulo ngalesi sporane esibucwadlana laso. Abazali balaba bantwana bebehamba imimango emide abe Oxfam bengakasilungisisi lesi sporane ebesisifa kokuphela sesiluphele njengoba sakhiwa ngomnyaka ka-1987. Umgcini sihlalo wekomidi eyabunjwa ukusilondoloza unkosikazi Jane Tizigoni utshela iqula le-Oxfam elivele kwele Australia eliseZimbabwe ukuzabona ukuba usizakala okunganani uZulu ngenhlelo zamanzi ukuba bekunzima kibo kundaba zokuthola amanzi ahlanzekileyo.
Amanzi ayimpilo, akuphileki nxa ungelawo, lezifuyo lazo ziyawadinga. Kodwa sokunganeno ngemva kokuba sisebenzisana labe Oxfam ukuvuselela lesi sibhorane. Salungisa indawo lapho izifuyo ezinatha khona ukwehlukanisa lalapho esikha khona amanzi.
Kwagcizelelwa ngomunye wababalisi esikolweni seJewuru Primary School, umnumzana Emmanuel Tabe, othe abantwana bebesebelova kokuphela ngoba besiba lamalanga okuyadinga amanzi kwezinye izigaba obekuphazamisa imfundo yabo.
Our grade 7 first grade.
Sesibone inguquko enkulu kumpumela yemihloliso yezifundo zika grade 7. Isilinganiso sabaphumelela kulezi izifundo sesiqanse saze safika kumachumi ayisithupha lesithupha. Obekungavamanga lokho ukwenzakala ikakhulukazi nxa sikhangela ukuba lesi yisikolo semaphandleni.
Okusekelwe ngumphathi walesi sikolo umnumzana Edwin Nyakwengama othi uyajabula ngentuthuko esilethwe ikulungisiswa kwalesi sibhorane.
Ukuvuselelwa kwalesi sibhorane ngabe Oxfam sekulethe inguquko enkulu kuZulu walesi siqinti. Izakhamizi seziwatholela eduze lawo amanzi. Lenani labantwana abaza esikolo nsuku zonke sesikhuphukile. Singasekho isikhathi sokube belova ngoba beqeda isikhathi esiningi bedinga amanzi njengalokho babekwenza isikhathi esingemuva.
Unkosikazi Duduzile Donda ngomunye layo wababalisi ofundisa kulesi sikolo engosafundela umsebenzi eBondolf Teachers College ulandisa phezu kwalolu sizo lwabe Oxfam.
Isize kakhulu ngoba sibehlupheka, sometimes singaswela amanzi sibehamba kachana le village 7. Kodwa kathesi isibholani sesiraiti sesikha amanzi eduzane. Ha kathesi ende sithi sokuraiti ngoba even i-break time abantwana bayahamba bayakha amanzi. Uma sifuna amanzi okuklina ama-toilet abantwana bayaphuma thatha amabhakethi bayahamba bayathatha amanzi. Isibholani sisiza kakhulu. Amanzi ayimpilo and siyababonga kakhulu abantu be-Oxfam ngoba basise kakhulu.
Iziphathamandla esikolo seJewuru bathi ukuba khona kwalesi sibhorane bucwadlana labo sekuphathise kakhulu ekuthini bengasalovi abantwana besikolo ngoba kuthiwa badinga amanzi okusebenzisa emakhaya obekubaphazamisa imfundo yabo. Lo hlelo lukahulumende lokutholisa abantwana abakusibanga esiphansi ECD kusiyafika ku-grade 2 ukudla lapha esikolo seluhamba kakuhle ngoba manje setholakala lula kula kuqala. Sebeze belimala ezivande zokubatholisa imbida lokunye. Ngimele iStudio 7 ngisemashingo ngingumevis gama.
Ele Botswana lithi lizimisele ukugxilisa ubudlelwano balo kwezamabhizimusi leZimbabwe elikhangelele kakhulu ukuthengisela eZimbabwe impahla kuhlangothi ezibona ngezokudla kanye lezembatho. Kubika uMartin Ngwenya.
Umumo okhanya usuguqukile kwezokuthengiselana phakathi kweZimbabwe leBotswana. ELeBotswana lithi likhangele ukungena ngamandla emkambo yeZimbabwe lithengise impahla efana lenyama yenkomo, ukudla otshiyeneyo kanye lezembatho lamalembu. IZimbabwe yangumaqhuzu ekulungiseni impahla kusukela emafutheni okupheka, isepa kanye lokunye okutshiyeneyo okwakutholakala ezitolo zeBotswana. Kodwa kathesi iBotswana ithi sibone intuba njalo lethuba lokuthengisa impahla eningi eZimbabwe ngesikhathi imisebenzi eminingi sibhidlikile elizweni elake laba njengololuju lolobisi. Umbiko oqoqwe inhlanganiso ebona ezamabhizimusi kweleBotswana eyeBotswana Investment and Trade Center ithi amathuba okuqhuba ibhizimusi eZimbabwe ayaphuphuma. IBotswana ithi ifuna ukufuqa ubudlelwano bokuthenga lokuthengiselana leZimbabwe kusuka kwizigidi ezingaphezu kwamakhulu lamashumi amabili $120 million yamadola eMelika kusiya phezu kwezigidi ezingamakhulu lamashumi amathathu $330 million. ELeBotswana lithi kulamathuba ikakhulu emadolobheni aweHarare kanye lawo Bulawayo, njalo umncele wePlumtree ukhanga ukwenza ibhizimusi ngoba ungela ndwendwe zabantu ezinde ungafani loweBeitbridge. Obona ngezomnotho uthi amathuba avulekile eZimbabwe kudwala kakhulu ngomumo womnotho osuwohlokile.
Ngenxa yesimo somnotho weZimbabwe, i-manufacturing siyesiyele kwezindaba elisi-non-existent, sovula amathuba for amanye amazwe alama resources okuthi emanufacture impahla at lower prices. Yikho sibona nje amazwe njengaboBotswana they've taken advantage of i-situation leyi, yibo sebebisa impahla esizithenga cheap lapha, zabe zi-cheaper than lezi zethu because of ama-resources abalawo to produce in a mass scale.
IZimbabwe isike yathenga inkomo eziphilayo eBotswana kodwa lokhu ilesikwelede, njalo kulamankampani aweBotswana akhangele ukuthengisa amafutha okupheka kanye lamafutha okuhambisa izimota. IBotswana ikhuthaze amankampani ukuthi aphuthume ngoba kulezivumelwano phakathi kwamazwe omabili ezokuthi abamabhizimusi bangahlawuli imithelo uma bengenisa impahla ethile. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulani kweleBotswana.
Go live talk ukuhlandla la besifazana uhlelo asihluzeni bomama namhla sixoxa ngokuthi kambe umongameli Barack Obama osechiya isikhundlazo kuba ngumongameli weMelika kusasa kuyina kwenzayo ukuthuthukisa omama bezwekazi leAfrika. Umnumzana Donald Trump yena kuyini aza kwenza? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Kulumuthi osutholakele olakho kwelapha imihlobo yemvukuzane elolaka kakhulu ebingelapheki. Nxa inhlolisiso lokulingwa kwalumuthi kungaphethwa, abezempila kahle bathi lumuthi uyathembisa ukuba uzaba luncedo ekwelapheni imihlobo yemvukuzane evame ukuza ngolaka. Indizamchina zebutho leMelika zibikwazi wisele amabhomba enkambeni ezimbili eziphansi kweqembu labalo becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo izolo ezingenhla ngokuya ngentshonalanga kwedolobho lesithi kwele Libya. Lo msebenzi wenziwe ngeziqondiso zikamongameli Barack Obama Ogqiba lamhlanje umbuso wakhe injalo osuka esikhundleni kusasa sokungena umnumzana Donald Trump. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Selidabuke phakathi laphakathi ibandla lemthwakazi Liberation Front kulandela ukuthiya isikhundla komkhokheli walo ohlala kwele Botswana uGeneral Nandi Nandi, kubika uBenedict Nhlapo.
Ukungezwani kuleli bandla kuqala enyakenye ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Nandi Nandi ejiye phansi intambo zombuso. Ukungezwani phakathi kwalabo abebevumelana lokuthiya isikhundla kukaGeneral Nandi Nandi lalabo abebengavumelani lakho sekwenze leli qembu ladabuka phakathi kwaba lamacele amabili. Umnumzana Crispin Nyoni othi nguye ozaphethe isikhundla sesikhulumeli se-MLF ngemva kokuxotshwa kukamnumzana David Magagula labanye ababili uthi alikho elinye ibandla le-MLF ngaphandle kwaleli qembu yena akulo. Uthi alikho elinye ibandla le-MLF ngaphandle kwaleli qembu yena akulo.
I-MLF yinye, njalo abantu kumele bayazi inye. Le enye siqamukile, laba abanye abaqamukileyo bathi bayi-MLF. Ayisiyo i-MLF esingathi ngeyoqiniso ngoba ilidwa ngumuntu oxotshiweyo ebandleni le-MLF.
Ngakwelincele umnumzana Magagula uthi umnumzana Nyoni labanye bakhe sebaxotshwa ku-MLF ngakho kabaseyiwo malunga.
Thina sithi i-MLF ngoba nxa ukhangele i-executive yonke sasala thina siyimbumba. Sakhupha laba abathathu kuphela kuduza uNyoni lo Sibanda ababezama ukuzenza bona bona sabakhupha thina sasala siyimbumba. Sisihambile kuwo wonke ama branches ethu esilawo abantu bonke bangemva kwethu. Labana bahambe nje bathathu benjana kabala muntu ngemva kwabo.
Le yinto umnumzana Nyoni athi ngakusilo qiniso.
Waxotshwa uDavid Magagula osibangani ngwenya sekulandela ke uDube uDesire owayengu treasurer lapho ke ngokunjalo ke vele bayawathola abantu esingathi ngama sympathizers then ke esebephonga kuba yisiqenjana esithile.
Umnumzana Magagula uthi izifiso zikaThemba lo amukela ukuthi abathathu laba bazibize ngokuthi baye MLF njengoba bengelangijo loyedwa umsekeli ku-MLF yabo leyo.
Sesivela lasekhaya, ekhaya sesihambe kabili, sifika sisenze i-full house meeting. La khona lapha eGoli sithengela ngasi zeveza ubumbano lo lwe-Amot. Sathola ukuthi indlu igcwele and the part wendlu egcweleyo 3/4 bekungama members e-MLF abangemva kwenu.
Umnumzana Nyoni uthi bonke labo abaphiwe amandla isisekelo sombuso waleli bandla wokuthi bathathe intambo zombuso ngemva kokuchiya phansi intambo komkhokheli wabo uNandi Nandi yibo abakucele lakhe kusitsho ukuthi yibo iMLF esemthethweni.
May resignile iconstitution ithi the person othathayo SG uSG uyabesebenzisana laye umsekeli okapresident onguDr Churchill Guduza.
Umnumzana Magagula uthi ukuhlubuka kwabathathu laba kakuba mangalisi ngoba esithi vele bekusegcikene ukuthi kabasahambelani lenhloso yabandla lakhe.
Nabesithi kunyathelwe kubotshwe ijambo zicine. Bona bethi hayi kasihambe nge-soft approach siqale senze amabhola, sidlale amabhola, senze njani njani. Ngakho ke iningi labantu bathabile ukuthi inkokheli ade zibisela umzabalazo emuva sezikhutshiwe. Njalo abantu sebele themba lokuthi sesisele sodwa sesizakwenza uhambo luye phambili.
Le yinto uNyoni athi liphupho nje kuphela elizaphela nxa abaliphuphayo sebephapheme.
If kulomuntu ade cabanga ukuthi umzabalazo cannot continue because kasekho lapho uyabe ukhohlisekile. Siyaphambili sizabe silomhlangano omkhulu just maduzane nje njengoba umnyaka uqalile okulungisa inhlangano njengokuba engazathi sihlakazekile abanye basami laphana babukele ngoba abazi ukuthi kwenzakalani.
Kati kwelinye icele uMagagula laye uthi abathathu laba bazaphaphama ephutsheni labo bafice iMLF isifikile lapho eyakhona.
Iyaqina baba, iyaqina. Zikhona izikipa ezintsha ezenziweyo, akhona amakhadi amatsha enziweyo aka 2017 isiyaphambili. Sebebathengela abantu mhla ibhetshi yokuqala sephelile ukuthi abantu basabambelele kakhulu.
Iningi ke lisekela umbono weMLF ukuthi ilizwe leZimbabwe liqanyulwe phakathi njengalokho ebelikho khona kusabusa inkosi uMzilikazi noMambo amabhunu engakafiki. Bathi okwenzakala kule qembu isibonelo sokuthi selifike komlindo uyacina. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Uthe ethatha intambo zombuso kuminyaka eyithoba mnembili edluleyo, umongameli weMelika uMnumzana Barack Obama wabonakala njengomuntu owayezaphathisa izwekazi leAfrika. UMnumzana Obama oloyise odabuka kwele Kenya wethekelela kanye kuphela kulelo lizwe ngesikhathi sombuso wakhe. Ukulonda imbali yakhe njalo sikhangela ukuqhubela kwakhe intambo zombuso kuDonald Trump sixoxelo lwela ilungelo labasakhulayo. UMnumzana Gift Siziba endawonye lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dini Zulu Macaphulana onguye osungula lingxoxo.
Abantu abangakhonanga ukuthi babuhlukanise uMnumzana Gandhi izifiso zomuntu namandla esystem isystem yeAmerica umuntu engazebe ngubani abe lezifiso ezinjani angakayinqobe ukuthi enze intando yakhe lanxa kade efisa uObama usebenzele eAfrica asiza abakubo obengasoze phumelele ngoba isystem yeAmerica ingabe ibuswa ikhokhelwa ngumuntu omnyama kodwa iyisystem yabantu abamhlophe azingenandaba nomuntu omnyama.
UMnumzana Siziva, wena ubona njani udaba lukaObama?
Mina ngibona ukubona kwami la ngokwazi kwami njengabatsha uPresident Obama ke njengomongameli weAmerica kukhona okuningi ayekuthembisile ukubani ukuza kwenza njalo uma ngikhangela ke njengelizwe elisakhulayo ngibona ngathi iAmerica mina sifunde okuningi kiyo ngaphansi kokuthungamela kwamongameli Obama uma sikhangela izindaba ke ezinjengo ukudila ke neterrorism njalo ukhangela izindaba ezimayelana ke nokufisa kwabantu baseAmerica ubona ngathi ke ukhambi banga ke ezindaweni ke yokulalela ke inkulumo zabantu ke ukhangelela ukukhethwa kwakhe ubuyela ke ngemva kweminyaka emine wabiselwa njalo ke njalo sephuma kathesi ke noma ke bengela ukuvumelana kakhulu lo Donald Trump kodwa ke ube ngumuntu lalele ukukhuluma kwabantu kubana ke uDonald Trump angene ngakho kimi kufundisa okuningi ikakhulu ke amazwekazi e-Afrika mayelana ke ngokubusa njalo futhi nokulalela ukukhuluma nokufisa kwabantu ezindabeni zokhetha.
UMnumzana Macaphulana, uMnumzana Obama usezaqhubela amakhiye uMnumzana Trump esingaze sikubone kusenzakala eZimbabwe, ukubona njani wena khona?
Hayi, yona isystem yase-America njengoba ibe ngikhuluma ngayo ibingeke imvumele u-Obama loba kade efisa ukuthi ngala lo mbuso akuvumakali ngeliyana isystem ekuyo. Okungamelanga nje sikulibale ukuthi idemokhrasi etholakala e-America abayikholisayo abaphila ngayo inhle e-America kodwa kayinhle kulabo abangaphandle kwe-America. Njengathi abantu abasembusweni elobandlululo embusweni olodlakela njengaseZimbabwe siyake sifisa ukuthi i-America ngayo iyasiza ekusikhululeni kubandlululo lodlakela lolo esingaphansi kwalo. Kodwa lokhuyana kumelanga kusivale amehlo ekuthi ezenzweni ze-America ezikhona e-Africa lakwamanye amazwe angekho e-Europe lalawa entshonalanga ukuthi umbuso we-America ulobuthakathi bawo esibaziyo okungamelanga sibukhohlwe ngenxa yokuthi sihlukunyezwe yilaba abasiphetheyo.
UMnumzana Siziva, wena ubona njani sizafa sabona kusenzakala yini eZimbabwe?
Kala ke njengoba ngijile ukubana ke ukhona esikufundileyo ke ngomnumzana Obama ke enika ke umnumzana uTrump ke amakhiye okubusa ke njengokukhuluma kwabantu kukhetho olwenzekileyo ngomnyaka odlule. NjengeZimbabwe le-Afrika yonke ngibona ngathi siyafunda ke kulezo zenzakalo sikhangela ke nokwenzakala ke eGambia kuyasifundisa ukubana sinanzelele ukubana njengabantu ke kusakathekile ukubana sizeukhuluma-ke kukaZulu njalo ngibona ngathi ke njengoba sisiya kukhetho luka 2018 ke ngibona ngathi ke kuzafika isikhathi kubana ke laba babusayo baza kunalela ukukhuluma kwabantu uma kuyikuthi bafuna bebuyele ezikhundleni noma ke kube ke nohulumende omutsha. Njalo kimi ke kuyisifundo esikhulu ke kulaba ke abaseZimbabwe ukubana ke ukhetho luyenziwa njani njalo luphelela kuliphi baba.
Mnumzana Maxaphulana, ungathini wena ngobaba lo osethatha intambo zombuso umnumzana Trump?
Kumele sikubheke sikuqondisise Gandhi khonokho nje bengikusho ukuthi i-America ile system esebenza ngayo. UTrump uthe yena ungena emandleni engenela ukuthi enze i-America ibe great again, esisho ukuthi uzayiphakamisa. Izifiso zethu zokuthi angasincedisa ukulungisa elakithi ziqondile, kodwa abantu beZimbabwe kuyamele babe lesibindi sokuthi baphume ezindlini kanti bangene emgwaqweni bavikele ivoti yabo. Ngo-2008 avota amaZimbabwe athi umbuso kaMgabe abawufuni, kodwa behluleke ukuphuma ezindlini ukuthi bawuvikele, bayivikele intando yabo ababeyivotele.
Wena-ke Mnumzana Siziba, ubona njani umbuso ongenayo lo okaMnumzana Trump?
Ngibona ngathi-ke ungenaye kukaMnumzana Trump e-America akula engathi mina kukhulu esingakukhangelela ye njengomuntu owakhulumayo kubaneke uzakhangela ngodaba leZimbabwe esitho yena ngesikhathi somkhankaso. Kodwa kimi-ke kuba sobala ukubana-ke iindaba zeZimbabwe kufanele zilungise-ke ngabantu baseZimbabwe uma kunalokhu abantu abakuzokufanele kulungiswa.
Umnumzana Gift Siziba ulwela amalungelo abasakhulayo, obexoxa endawonye lenqwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Maxaphulana. Bebesecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umongameli Barack Obama selungiselela ukuthiya intambo zombuso, njalo uzaqhubela ubukhosi komnumzana Donald Trump kusasa emkhosini omkhulu obizwa ngokuthi i-presidential inauguration. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Obama ube lethuba lokuthi atshengisele ukuthi labantu abansundu bayenelisa ukukhokhela ilizwe elikhulu elifana leAmerica. So Obama wenze kuhle, kodwa kunzima obuye khona ukuthi kulabanye kade bengamjayeleli ngenxa ukuthi yena ngumuntu onsundu, benze umsebenzi wakhe waba nzima kakhulu. Kodwa siyakubona lokuthi lo benze umsebenzi wakhe waba nzima ube ngumuntu osebenze kakuhle kule Affordable Care Act eyenza ukuthi ubani lobani ose-America ethole ukuthi engene ezibhedlela ebe nempila kahle enhle. Ngakho Obama usebenze kakhulu. Le economy nxa bekhuluma bathi ikhulile ngesikhathi sakhe ngoba le misebenzi emnene. Uyangena ke uDonald Trump, bayamthakazelela abanye ngenxa yombala wakhe ukuthi ngumuntu olikhiwa njalo ngumuntu ovele engwalapha e-America. Sikunazelela ukuthi ngu-businessman, indoda yamabhizimusi, indoda ehamba ithwele ama-suitcase amakhulu ale mali. Yena into afuna ukuyibona isenzakala ukuthi kube le mali eningi i-America, engxenyeni eningi khona futhi izatholwa nguye.
So uma sisikhuluma-ke lapha-ke umnumzana Nare, ngokuthi kambe ubona ngazani umnumzana Donald Trump uyayenzelana neZimbabwe una ngombono wakho?
Siyazi ukuthi kwesinye isikhathi abantu nxa becampaigna bayakhuluma izinto abangasoze bezenze, ezenza abantu abazabavotela bebajabulele bebavotele. Eqinisweni akula lutho olumangalisayo oluvela eZimbabwe olufunwa yi-America ngalesi sikhathi. I think into okumele siyinanzelele naleyo ukuthi ama-diamonds bakwanisa ukuthi bathole e-Angola, i-oil bayayithola e-Nigeria. So kumele sibe realistic njengabantu beZimbabwe ngobudlelwana bethu le-America ukuthi esingakuthola kuyini.
Umnumzana Thabang Nare ekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7. Uxolo sihlobo esithandekayo, kasiselaso isikhathi sezemidlalo, kodwa lizakhumbula umdlalo olandelayo kuhola elizayo ngo-9 o'clock. IZimbabwe inqikilana leSenegal ngomdlalo we-AFCON. UNhlanhla Dube uthe umdlalo lo ungaba ngutshikilo bhanqa. I-Algeria leTunisia, iTunisia umdlalo uphele kuyi-Tunisia 2 Algeria 1 kwanelogo lamhlanje libalelisayo nguntungameli Inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.